Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 4 mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Asi nyeke sithi kulokuthula nxa abantu bengavunyelwa ukudemonstrate. Singakhangela iconstitution yeZimbabwe. We have a constitutional right to demonstrate peacefully. Nxa igovernment ingavumela abantu ukuthi bethi air out their view, kuvunyelwa ukuthi sengikhulumile engicabangayo ngendlela lokuthula phakathi.
LeZimbabwe lichazwa njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi le-Afrika.
Okwenzakeleyo sibe singakukhangelelanga njalo kusethusile. Cabanga ukuthi uhlezi endlini kube sekusenzeka okwenzekeleyo. Njalo indawo efana njeleBotswana yindawo okungajwayelekanga ukuthi kube lento okufana le-earthquake.
Ukuzamazama komhlaba okwenzakale ngasemhlubulweni wangezansi lezwekazi le-Afrika okugoqela leZimbabwe izolontambama kwethuse abanengi. Abalimi beMatopeleland North bakhangelele ukuvuselela ukulima bethelezela ingqoloyi kusukela phakathi kwayo nale inyanga kamabasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. LeZimbabwe lichazwe njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngontanga emhlanganweni wokuhlaziya ngomkhankaso wokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele phansi kohlelo oluphawulwe nyakenye olwe-Declaration of Peace and Cessation of War, DPCW, owenzelwe emahofisini ommeli weMelika eZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yePlatform for Youth Development, PYD, uMnumzana Clarice Maduku, utshele umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso yeInternational Peace Youth Group, IPYG, ukuba eleZimbabwe lilokhe libhekane lenkinga eziningi okumele zilungisiswe ukuze kube khona ukuthula uqobo.
The demand for peace is extremely high as we are less than 15 months.
Kuyadingeka kakhulu ukuthula elizweni njengoba sisondela isikhathi sokhetho lomnyaka ozayo ka-2018. Sesizibona izehlakalo kwezombusazwe esekutshengisa ukuba iningi lenkokheli yezombusazwe izosebenzisa indlela yokutshengisela ukutsho imibono yabo.
Omunye wabasakhulayo ovele ekolitshini le-University yeZimbabwe, uSandi Mkhwanazi, ulandisa phezu kokuba kujoni kuye njengosakhulayo nxa kukhulunywa ngodaba lokuthula.
Ukuthula yikuhlaliseka ngaphakathi, okugoqela ukuhlaliseka la ngaphandle, ukuhlalisana kahle la umakhelwane. Ukuthula engingakubiza ngithi ngezindlela yikuqoqeka kwesizwe singabantu kumbe siyisigaba, senelisa ukuhlalisana kahle nxa singakhayelela sisukela phansi ezigabeni, ukuthi abantu bayanelisa ukuthola konke angabe kufisa. Ngabe kuyikuhlaliseka ekutholeni ukudla okungabenza basuthe ekusutheni kwabo bakwanise ukuma abaphumelele kho konke abafisa ukuthola.
Uvumelana lombono othi eZimbabwe lokhe lingakakutholi ukuthula uqobo lanxa ingekho impi elizweni.
Asi ngeke sithi kulokuthula nxa abantu bengavunyelwa ukudemonstrate. Singakhangela iconstitution yeZimbabwe. We have a constitutional right to demonstrate peacefully. Nxa igovernment ingavumela abantu ukuthi bethi air out their view, kuvunyelwa ukuthi sengikhulumile engicabangayo ngendlela lokuthula phakathi, ngingabi lokwesaba ukuthi sengikhulume lokho emfisa ukuthi kwenzakale kulokunyokuza ngehlela ngemva kwalokho. Okungehlela ngemva kwalokho esengikhulumile kutshengisa ukuthi kulo akulakuthula.
Abomanyano wenhlanganiso zabontanga emhlabeni jikelele eye-International Peace Youth Group, IPYG, bathi kungafezeka lokho abangakho kube lokuthula uqobo umhlaba wonke Nga abantu bengagugula imikhuba lemicabango yabo la kundlela ababona ngayo abanye babo emhlabeni ijikelele. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngezandla zombili isigwebo seminyaka elikhulu ejele ephiwe abeZimbabwe ababili abayingxenye yalabo amadlwengu labesifazane ababili babulala omkabo ngokubaphosela edamu bephila. Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi isigwebo lesi esethulwe ngumthethwandaba weJohannesburg High Court siza kwenza lezinye izizalwane zeZimbabwe zesabe ukudala amacala kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umashulu emthandawo High Court eJohannesburg uPhapi Masopa uthola abeZimbabwe ababili uEdmond Ndlovu eleminyaka engamashumi amabili lantathu 23 loThabo Nkala eleminyaka engamashumi amabili lanhlanu 25 kanye lesizalwane sakwele South Africa uMduduzi Madibela oleminyaka engamashumi amathathu lantathu 33 belecala lokudlongula ukubulala lokweba. Bobathathu bagotshela ukuhlala ejele kweminyaka elikhulu 100 years ngamunye ngecala lokudlongula ukubulala, wasefaka phezulu eminye iminyaka elijumi lanhlanu kodwa ezasebenza ndawonye lale elikhulu. Ngo-2015 abathathu laba ababehamba labanye abayisishiyagalolunye abangazange babonakale bafike endaweni yokuziphumulela eRose Park edolobheni leJohannesburg bafica amadoda amabili labo mkabo. Ngemva kokubalalisa phansi basebenzisa ingqamu ukudabula impahla zangaphansi zabesifazane ababili qede lapho babadlungula. Omkabo bona bababamba ngamandla ukuthi banqunule qede lapho bababopha izandla babaphosela edamu bafela khona. Batshontsha-ke yonke impahla yalabo bantu basebebaleka kwase kubanjwa abathathu laba kuphela. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala uthi lesi sigwebo siza kuba isifundo esikhulu kakhulu kwezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa.
Sinika jene ebebafanele sibili. Umuntu waseZimbabwe wonke otholakala le trial fund lenalelo akagwetshwe leyo mnyaka o elengiswe vele. Umuntu ongumama ufana lomama wakho ukuzala fanele ukuthi kwenzakale emuntwini omaziyo oyisihlobo sakho.
Yesinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mandla Donga ongomunye wabasekele kakhulu abesifazane laba ngesikhathi sokuthethwa kwaleli cala uthi uyesabeka umonakalo odalwe ngababulali laba empilweni zabane laba ikakhulu abesifazane abasaphilayo.
Bayimoshile ikusasa lala amantombazana and leyo nto idala ukuthi la amantombazana angaphinda amethemba umuntu wesilisa. Kufike le nto emqondweni yabo ukuthi kambe umuntu wesilisa vele uyingozi, uyabulala, uyadlwengula. Ekuyinto ecikela phansi isithunzi sethu thina abantu besilisa, kanti asifani sonke.
Omunye njalo weZimbabwe unkosazana Agnes Ncube uthi ukhathazekile ngabanye balezi zigangi abangakabanjwa.
Abanye babo basele ngaphandle basazoqhubeka ngobugebengu ade bebenza bebonke, nalabo osisi ababenza kubo ubugebengu akusoze kwaphela.
UMnumzana Donga uthi vele izigebenga lezi lazo bekufanele zisiwe kokoqanyawo.
Kube kuyangami kube bathola i-death sentence ngoba lokho abakwenzayo kucishe kufana nokuthi babulala abantu abane. Ababili bababulala physically, ababili bababulala spiritually. Ngesingami kube nje nabo bathola i-death sentence.
Isigwebo sentambo kwele South Africa sahle sesulwa ngemva kokuthola uzibuse ngo-1994. Loba kunjalo baningi abakhala ngokuthi sibuyiselwe ukuze sibe ngumvuzo wezigebenga ezifana lalezi. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kube lokuzamazama komhlaba kwele Botswana izolo ntambama okwethu seyiningi okugoqela ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Ukuzamazama komhlaba kufikile laseZimbabwe lemazweni angomakhelwane afana leSouth Africa. Intathele izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone eBotswana.
Abanye baZimbabwe bathi bafikelwe ukwesaba ngesikhathi kwesibalo kwezamazama komhlaba onyikinye indawo eziningi eBotswana. Lokhu kuyenzakala kwesikhathi esidlula umzuzu kwashiya iningi lithithibele noma nje kungazange kube lomonakalo. Isisindo sokuzamazama sifike kusithupha lengxenye esikalini sokulinganisa ukuzamazama komhlaba eseRichter scale okutshengisa ukuthi besekusele kancane ukuthi izakhiwo ziqale ukubhidlika. Ukuzamazama kungadlula isithupha izakhiwo kanye lokulimala kumbe ukufa kwabantu kulakho kwenzakala. Umnumzana Dumisani Ncube esedolobheni leHabroni yena uthwethuka wamagama emangaliswe yilesi sehlakalo.
Ngesikhathi iplay liyiqalisa besibukeli wewene theatre play, if I can say. We're still watching the play. Kwaqalisa nje kusanyikinyika kancane. Ngicabanga ukuthi kumbe izinyawo zami eziqhuqhayo. Kwagcina kungizelela sizwa umdumo phansi, so ungazathi kumbe ibhasi edumayo kumbe isitimela esidlulayo. So abantu bayethuka kubi. Kwaba lesiphithiphithi khonapho, umdlali kade siwubukile wagcina umiswa kancane. But inhlanhla akula muntu olimeleyo, akula phahla oluwileyo, akulanto eqhamuka.
Kukanti omunye umzana Afias Joko uthi ubengakhangeleli ukuthi isehlakalo esifana nalesi singenzakala kwele Botswana.
Okwenzakeleyo sibe singakukhangelelanga njalo kusethusile. Cabanga ukuthi uhlezi endlini kube sekusenzeka okwenzekeleyo. Njalo indawo efana nje le Botswana indawo okungajwayelekanga ukuthi kube lento ekufana le earthquake.
Kube ungokwesithathu iBotswana isiba lokuzamazama komhlaba ekuqala yabakhona ngomnyaka 1952 ile sisindo se-6.7 kodwa kwaziwa kumbe yadala umonakalo. Yesibili yabakhona eminyakeni amathumi amahlanu asanda kudlula noma nje yayiphansi ngesisindo se-4.2. Ukuzamazama komhlaba kwayizo le Botswana kufinyelele eZimbabwe kakhulu imhlubulo engemandebeleni lenkabazwe kuthi kusiya phezulu kufike nje sekuyikwenyikinyeka. Ngumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection namuhla sixoxa ngomkhankaso okhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngobunengi kukhetho luka 2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami owenu uNtungameli Nkomo.
Uluhlu lweziqondiso zezifundo i-curriculum entsha esanda kwethulwa nguhulumende lokho isaphica ababalisi abaningi besithi uhulumende utshetshe wayethula engakakhulumisani loZulu. Njengesiqondiso sokuthi izifundo ezescience loba ezemaths zifundiswe ngolimi lukamama akusebenzeki. Okuningi asikuzweni kuMike Hobe oStudio 7 exoxa lengcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Uhlupho yikuthi isilabhasi le entsha yebo nxa ikhangele ingabe ilezinye izinto eziphakamisa impilo yabafundi bangaphuma esikolweni, ikakhulu izinto ezinjengemsebenzi yezandla. Ziqakathekile lezo zinto empilweni yomuntu. Kodwa uduwe yikuthi ifuqelo ebantwini kungalungiselelwanga lutho. Kanti njalo kulezinye izinto ezivele zibuyisela imfundo emuva, imfundo yabantwana. Njengalokho ama-mask display asibona nithini abanye ukuthi kunceda ngani.
Kodwa baba uNkandla, awucabangi ukuthi ukungeniswa komthetho othi abafundi sebengafundiswa kusetshenziswa ulwimi lukamama kuyinto ebaphakamisayo emfundweni zabo ezijiyeneyo?
Kanti ulimi lukamama lona lolo olukhulunywayo utsho ukuthi ngenye indlela abantwana sebezaphelela nxa bengabantwana betsholotsho sebezaphelela etsholotshweni leMandebeleni kuphela na? Bazaphuma nini babone umhlaba phela lo ungaka njengoba wena usemelika kathesi? Alubi isilungu kawusazi ukuzakhuluma njani, nemitshina nalo oyisebenzisayo uyayisebenza njani njengoba izinto imito zakhona eziningi zibhalwe ngesilungu. Ulimi lwabazali, ulimi lwangekhaya kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu balufundiswe. Kodwa kumele sivume ukuthi indimi ziyatshiyana ezimeni zazo.
Singaphinda lo mbono wakho ngolwimi labatsha. Singathi wena ucabanga ukuthi le curriculum entsha iyabheda. Awungitsheleke baba uNkandla, i-curriculum le iyasiza na abantwana esingathi ngesingizi balama learning difficulties?
kwenzakala vele khona lokho ukuthi abantwana behlukaniswe ngokuthi mhlawumbe bayakhubazekile. Ukukhubazeka kakufanani njalo ukukhubazeka kuthi ukuthi abantwana kabenelisi. Ezinye izifundo sibula abantwana abakhubazekile asinto engxenye ongelanyawo mbe ungelasana ulakho ukufunda lalaba abantwana esinti baphelele. Kube sekusithi-ke laba abanye sithi abangaboniyo abafunda lokho kuthiwa i-braille kayikho kawakho lawo ma-braille bazafunda njani kuyababandlulula khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezemfundo, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lamhla kulo hlelo lwabesakhulayo olwe-The Connection. Sixoxa ngomkhankaso wokukhuthaza abatsha ukuba babhalise ukuyavota ukuze baphatheke kukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo othi sikhangele esivela kwamanye amazwe. Amapholisa kule Russia abika ukuthi inhlolisiso asebeyenzile iveza ukuba ibhomba elidubuke esitishini sesitimela eSt Petersburg belithiywe emzimbeni welinye lwamalwa icatsha obeyisizalwane seKyrgyz u-Akhron Dajilov laye ohle wafela kule ingozi ebulele abantu abalitshumi lane kwalimala abedlula amatshumi amahlanu. Ukwehliswa kwelizwe leSouth Africa kuluhlu lwesimo somnotho elizwe inhlanganiso ebona ngoluhlu lwamazwe angathembekanga ukwebolekwa imali eye-S&P Global Ratings sekudale ukwesabela ukuthi ukonakala komnotho weSouth Africa kuzahlasela lelizwe leZimbabwe. Ilizwe leSouth Africa lafakwa kusimo esithiwa junk status inhlanganiso le kulandela ukuxotshwa kwabaphathintambo abambalwa ngumongameli Jacob Zuma ngeviki edluleyo okwahle kwawisa isisindo serand nxa liqathaniswa ledola leMelika. Ingcwethi zomnotho zithi isisindo lesi sizaqhubeka sisiwa ngoba umumo wezombusazwe wakwele South Africa usungasahlalisekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi kwezomnotho umnumzana Busisa Moyo njalo ongumkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Industries.
Ama-official reports bathi kayikafiki ku-junk status kodwa isendleleni eyokuya khona ngale. Kuzakhathaza umnotho weZimbabwe kwezinye indawo kodwa kwezinye indawo ngesinye isandla kuzawuphakamisa. Amakhampani aseSouth Africa amaningi asebenza eZimbabwe. Lawo makhampani asebenza akhona njengabo-Delta, alama-links kumbe alama-investors avela khona eSouth Africa. So xa sikhangele lokho siyabona ukuthi amakhampani lawa aza kuthola kunzima ukuthi bathole imali kuma-international market ngenxa yalokho yokuba yi-junk status. So ukungena kwemali eZimbabwe ingeniswa ngamakhampani lawa asebenza eZimbabwe kodwa elama-headquarters eSouth Africa kuzabakhathaza ukuthi baphakamise umnotho weZimbabwe amakhampani lapha eZimbabwe ngoba iningi lamakhampani lapha eZimbabwe adinga imali ukuthi ingene. Xa iSouth Africa isiphansi kumbe ingasakwanisi ukuthi ikwelede izimali, ukukweleda i-junk status itho ukuthi abantu kabasafuni ukukweleda imali kumbe kabasakunaka ukuthi bayakukweledisa. Kodwa ngenye indlela singakhangela ngamanye amehlo sizabona ukuthi ukwehla phansi kwe-South Africa yikuphakama kweZimbabwe ngenxa yokuthi nxa i-South Africa isikhanya ngani kayihambi ngendlela efaneleyo esikubonayo nxa sikhangela kubo-1985 i-South Africa laphana iphansi kuka-apartheid. IZimbabwe sisakhumbula ukuthi indizamtshina ezawobo-Qantas labo bantu abantu babelenda even khonapha koBulawayo
khona
ukuwa kwesisindo serandi kuza kwenza umkhonomi weZimbabwe ube njani?
Irandi ngalisiwa okwenzakala ukuthi izinto ezilungiswa eSouth Africa ziyabe sezichipile ngapha eZimbabwe ngoba thina umkhonomi wethu sisebenzisa ama-US dollars. So uyathola ukuthi izinto sezichipile ezivele eSouth Africa njalo uthola into ezinjengokuchaphisa izinto okuphandle komthetho kusanda. Abantu sebechaphisa izinto ngenxa yokuthi kuyabe sekuchiphe kakhulu. Thina njengama-industries aseZimbabwe besikhangelele ukuthi abantu bathenge izinto ezilungiswa eZimbabwe. So lokhu kuyabuyisela emuva mbijana ukusebenza kwethu nxa sizama ukulungisa izinto lapha eZimbabwe. Uyathola even isipina, into ezinjalo ziyabe sezingena, isayimende, izinto ama-factory akhona eZimbabwe, oPortland Cement abalungisa isayimende. Kodwa uyathola isayimende singeni vele eSouth Africa, singeni vele ePortland ngenxa yokuthi nxa irandi liphansi abantu bakuthola kuba kulula ukuthi balethe izinto leziyana even bechaphisa okuphandle komthetho. So siyakubona sibili ukuthi kuzakhathaza mbijana kulelo banga.
Kanti manje njengoba ele South Africa lithiwe i-junk status, iZimbabwe ke yona iku-status siphi?
IZimbabwe ngibona ngani is unrated khathesi ngayila rating kuma. Kanti abantu laba abanika ama-status laba bayanxuswa. Banxuswa, uyabanxusa ukuthi buyanini lizekhangela ukuthi thina umkhonomi wethu umi kanjani, base belinika-ke i-status sangkhona thina we are unrated.
Alo-ke ngumnumzana Busisa Moyo, ingcwethi kwezomnotho njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abalimi beMatabeleland North abakhangelele ukuvuselela ukulima bethelezela ingqoloyi kusukela phakathi kwayona le inyanga kamabasa emasimini angaba ngamakhulu ayisithupha lamachumi amahlanu ama-hectare, i-650 hectares, phansi kohlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture. UNompumelelo Moyo siphalolo daba ngugcweleyo ekoBulawayo.
Emizameni yokuqeda kanye lokwenqabela indlala eZimbabwe, uhulumende usevuselela inhlelo zokulima ngokuthelezela ezi-irrigation elizweni ngenhloso yokugcwalisa iziphala zelizwe. Umqondisi we-Agritech eMatabeleland North, uMnumzana Dumisani Nyoni, uthi insimu ezizahlanyelwa ingqoloyi lokhe zilomumbu njalo kusasemanzi abakaqedi ukuvuna.
Abalimi abalima ingqoloyi abalimi abalima bengokuthelezela. Ngakho sikhangelele ukuthi labo banganginanzelela sizafika ngaphezu kwe-650 hectares esizayihlanyela ingqoloyi. Insimu ezizangena ingqoloyi zilomumbu kathesi. Umumbu lo usuvuthiwe ubuningi bawo, kodwa ngenxa yokuthi izulu beline kakhulu ukoma emasimini ngani kusasalele muva, kutsho ukuthi kuzasidonsa ithubanyana ukuthi siwukhiphe wonke umuntu osemasimini.
Uqhubeke ethi abalima ngokuthelezela eBhinga labo bazatholiswa inhlanyelo, umvundiso lakho konke okudingakalayo ekuhlanyeleni ingqoloyi.
Sikhangele ukuthi ngakuphela nale nyanga siyabe sesihlanyela. Uhlelo lwabaningi abalimi bazangena kulwalolo lukahulumende oluphathisa ngenhlanyelo, luphathise ngemfundiso kanye lendlela zokulima. Ama-irrigation schemes iphose wonke aseBhinga leLupane azaba le ndima yenqoloyi. Kube sokusithi-ke lama-commercial farmers labanye abalimi ngabe kubile mbuzi. Kodwa sikhangelele ukuthi hhayi sizasifaka isilimo senqoloyi, sikhangelele ukuthi kusiyaphelana lula esibiwo kule ndima ethile ezabe siqalile ukuhlanyela.
Wengeze ethi abalimi bamapulazi amancane amakhulu labasemaphandleni bazaphatheka ekulimeni ingqoloyi lonyaka.
Ngoba besesiphambili ngamalungiselelo inhlanyelo isikhona, akayikeneli imfundiso sokhona kodwa ukeneli, kodwa sikhangele ukuthi kusiyaphela inyanga konke kuyabe sokulungela. Khathesi njengoba sitsho ukuthi sikhangelela ama-irrigation schemes, angithi bangena beliqhubu abama-irrigation education schemes. So as a nabangena umuntu ngomuntu nge class lakhe phose ebubi silabalimi abane kube sokusithi ubuningi babalimi bazabe sembuza kodwa belendawo ezincane kodwa silamaplazi azabe fala indima ezinkulu.
Eminyakeni edluleyo abalima ngokuthelezela bebeke bayekela ukulima ingqoloyi ngenxa yobunzima bokusilela kwezulu, intengo yenhlanyelo lomvundiso engahambelani lemali yokuthengisa ingqoloyi isivuniwe okubangele ukwehla kwesilinganiso sengqoloyi evuniweyo. IZimbabwe isiphila ngokuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe ngoba ilizwe libhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kahle kwezulu, ingcwethi zisithi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Udaba olulandelayo ludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Endaweni eziningi lapho okwakulempi khona emazweni ajiyeneyo, impi kayipheli ngokubeka phansi izikhali. Kulamazwe anjengeColombia lapho uhulumende wavumelana khona ukubeka phansi izikhali lamalucacha awe Revolutionary Armed Forces of Colombia okulokhe kuhlupha omaqhuphula abavimbela ingqubela phambili. Omaqhuphula lawa benza ukuthi kungasetshenziswa umhlabathi omningi njalo ukuthi abalimi bengenelisi ukulima lokwelusa inkomo lezinye izifuyo bekhululekile. Lokhu kuvamile emazweni amaningi njengoba kunzima ukuthi abantu bahambe endaweni ezijiyeneyo kumbe emigwaqweni lapho okuyabe kulabo maqhuphula khona. Abanye abantu bayalimala kube labanye ababulawa ngomaqhuphula nxa behamba emgwaqweni kumbe bedinga izithelo zeganga lokunye okufanayo. Abantwana abaningi sebafa, abanye balimala ngesikhathi bedlala inguqu ngenxa yabo maqhuphula. Lokhu yikho okwenza ukuthi mhlaka 4 ngoMabasa mnyaka yonke kunanzwe ilanga le-United Nations International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. Ngelanga leli uZulu ukhuluma ngabomaqhuphula kuvezwa okubi njalo kudingwa indlela abanganqabelwa ngayo. UMnumzana McDonald omele isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olwe-State Department uthi ilizwe lakhe lisebenza lomhlaba wonke jikelele ekudingeni indlela zokunqabela ukubulawa kwabantu ngomaqhuphula ngesikhathi sokuphele impi emazweni achiyeneyo. Kusukela ngomnyaka ka-1993 ilizwe leMelika selinike amanye amazwe amabhiliyoni phose amathathu amadola eMelika, $2.8 billion, yokugebha omaqhuphula. Uthona uthi imali le isetshenziswa njalo ukunceda labo abalinyazwa ngomaqhuphula lezihlobo ezabulawa ngomaqhuphula. Uthi umphathintambo ohlangothi lolu uMnumzana Rex Tillerson uyananzelela ukuthi kuqakathekile ukugebha omaqhuphula emazweni anjengeSyria le-Iraq lapho okulabantu asebebuyela khona emakhaya kulandela impi yomvukela.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EZimbabwe lichazwa njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Ukuzamazama komhlaba okwenzakale ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika okugoqela eZimbabwe izolo ntambama kwethuse abanengi.
selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama uChris Gande, ngilichiya lo ntungameli Nkomo ku Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.